isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 21 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ukwenzakele ukuthi imota ishayiwe ngizalo themba lokuthi laba bantu abathi ayimota bekuyinhloso yezana uPF ngoba i-violence asonto bethi khanya primary election imota ishayiwe abantu babimala kodwa engakuthi ukuthi I think iparty izaba le division ukuthi khona manje kwa mina ngasasikhulumeze kanti
odlakela lwezombusazwe luqhubeka luhlasela i-MDCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa kukhetho lwama primary olokudinga abazalimela kukhetho lwalonyaka.
Lasemafonini senelisa ukuthi sikhangele ukuthi amabizo ethu akhona akulahlupho yonke into ilungile akulama mistakes akhona langale lapho esihamba khona kuma stations abesivotela khona hayi konke kulungile sibila okusolisayo.
Ikhomishini ebona ngezokhetho ezek ithi ukuhlolwa koluhlu lwababhalisela ukuvota olwe voters roll oluqale ngempela viki kodwa inani labazohlola lokho liphansi kakhulu. Inhlangothi ezehlukeneyo ezibona ngempila kahle zithi kumele uZulu wafundiswe ngokuqakatheka kokuzilondoloza sikhathi sonke kube ngumkhuba abantu abakhula lawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Udlakela lwezombusazwe luqhubeke lokho luhlasela ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kukhetho lokudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo. Ukubikwa kulokukhonona kumalunga athi lolu khetho aluqhutshwa ngemfanelo. Okungavumelani lokuqhamuka kodlakela lokhu kubangela ukuthi ukhetho lwama-primaries lolu lungazali aqhutshwa endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Izolo ukhetho lokudinga amakhansila kobulawayo lumisiwe ngemva kodlakela olutshiye imota yomunye ofuna ukumela Ward 28 egoqela iCowdrey Park, umnumzana Happyson Ncube ichaywe yacacadwa amafastela. Sixoxelo Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Asizweni ke umnumzana Happyson Ncube we-MDCT exoxa lo Chris Gande we-Studio 7 ngohlelo lwama-primary elections.
Engingakutsho ukuthi-ke angisoze ngikhulume kakhulu njengoba ngingayisimi isikhulumeli somhlangano we-MDC kodwa enza kutsho ukuthi konke ngiza kurifika kusikhulumeli se-MDC kodwa kwenzakele ukuthi imota ishayiwe engizalo themba lokuthi laba bantu abashaya imota bekuyinhloso yezana uPF ngoba i-violence asonto bethi khanya primary elections imota ishayiwe abantu babimala kodwa engakutsho ukuthi I think iparty izaba le decision ukuthi khulume ngayo njengoba mina ngingasasikhulumeli sekade.
Kodwa abantu ababulela imota uyabazi kumbe vela ubabonanga?
Abanye kangibazi, abanye mbabonile but labo esingabaziyo sicabanga ukuthi ngabantu vele abangahlali kobulawayo kade bevele bethenge ukuthi bazokwenza umsindo.
Labo obaziyo bona-ke ngabasekela omunye oncintisana laye na?
Kuliqiniso.
Manje-ke nyathelo bani elizathathwa libandla kumbe nguwe ukuthi ulungisise limoto?
Njoba indaba esemapolitians zabona kuzalandela ukuthi kuzahluzwa ngendlela engakanani, njalo iparty la iza izinqumo njoba iyakwazi ukuthi-ke ku-MPC i-violence kayifunakali. So njoba yenza kale bekhangela, I think izathatha the right direction ekwenza ukuthi kungangcolisibizo lomhlangano.
Manje-ke njengoba sekukhanya kulodlakela lolu, kutsho ukuthi ukukhankasa-ke lizaqalisa nini?
As soon as nxa kuphela ama-primary elections izaqalisa, kodwa ndethemba ukuthi izinqumo ezizakwenziwa ngumhlangano kumbe libandla sizakwenza ukuthi-ke kukhangele sisi ukuthi okwenze kwaba lo msindo njalo kudalwe kuyini, abantu vele bona bafunani ngoba okwenzakalayo kunxa kulokhethi. Umuntu angabona ukuthi abantu abamsapothayo balutshwane, kuba le ngqondo yesizani yokuthi aqalise ukutshaya abantu, kulinyazwa abantu ababuye bezithandela umhlangano, njengoba kwakuthi umhlangano we-MDC uthandwa ngumuntu wonke iZimbabwe jikelele. Kodwa siyakwazi kulezi kilwi lezi gama ezisetshenzisiweyo ezithengela utshwala ukuthi zibuye zizodiliza impahla yami, imota idilizwe sibili ngendlela ebuhlungu labantu balime. Umthetho I think uzosenza ofuza ukwenza ukuthi abenze i-violence ngokuhamba njani. Sikhuluma nje ukansila we-Country Park uKoreti Ndlovu usebotshiwe
phezu kodaba lokutshaywa kwemota yakho.
Ye, ngoba abanye ngabantu abakhe.
Umnumzana Happyson Ncube ngomunye wabadinga ukumela ibandla le-MDCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa kukhetho lwamakhansila. Ubekhuluma ecingweni loChris Gande we-Studio 7 ekoBulawayo. Kusenjalo, ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC, ithi ukuhlolwa koluhlu lwababhalisela ukuvota ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll kuqale ngempelaviki, kodwa inani labantu abakwenzayo lokhu liphansi kakhulu koBulawayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Laloba inani lelo liphansi kakhulu, uZulu wakoBulawayo lelizweni lonke jikelele wamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngabezeki lokuphuma lezinye indlela abantu abangahlola ngayo amabizo abo besebenzisa omakhalekhukhwini kumbe ngokungena ebulenjini. U-District Elections Officer wezeki unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi kusukela ngomgqibelo uhlelo lolu luqala, inani labantu asebehlole amabizo abo lingaphezu kwenkulungwane ezintathu kuphela.
Enikathesi kuBulawayo singathi kuhamba kuhle. Izolo mhlaka 20 besesile 3216 ababuye bezo inspect, akade bezo register ukutsha besesile 222.
Wengeze ethi kule ndlela yokuhlola ibizo usebenzisa umakhalekhukhwini, nxa abantu behlulekile kumele baye lapho abezeki abasebenzela khona.
Abantu bayabuya, abantu bayasebenzisa ivini u-*265 ish bakhangele izinto zakuthi zikhona yini. Nxa abayehlulekileyo ukuyisebenzisa bayabuya kuma-centers. Abathe besebenzisa yena leyo indlela yokukhangela amabizo abo bazithola amabizo abo elama ephambanisekile, sebesiya kusenta yabo besiyakhangela ukuthi balungisise amabizo abo.
Unkosikazi Martha Ndlovu omunye obehlola ibizo lakhe kuluhlu lwe-voters roll uncome uhlelo lolu ethi luhamba kuhle njalo wenelisile ukuhlola la kumakhala ekhukhwini.
Uhlelo lokuchecka amabizo ethu ukuthi akhona ku-voters roll luhamba kahle kakhulu sibili, ngoba lasemafonini senelisa ukuthi sikhangele ukuthi amabizo ethu akhona, akulahlupho, yonke into ilungile, akulama-mistakes akhona langale lapho esihamba khona kuma-stations alapho esivotela khona. Hhayi, konke kulungile sibili, okusolisayo.
Unkosikazi Khuphe uthe kwezinye izikhathi kulabantu abalakho ukufica amabizo abo engekho kubangelwa ukuthi inombolo zesithupha ziyabe zifana lezomunye kumbe zingatholwa yimitshina yabo, kumbe njalo kuyilabo ababhalisa ngenyanga kamabasa.
Abanye esicina sesithi sibaqondise kwenye indawo njengokuthi siba se-RG sithi lokuthiwa yi-exclusion list. Exclusion list ngeyabantu abarejistayo kodwa kabakho ku-voters roll ngenxa yezizathu ezithile. Abanye abantu banelisa ukuthi bayashare i-ID number, abanye abantu nxa besibarejista besithi invalid, itshengisa ukuthi inamba yakhe kukhona okungaqondanga ngayo. Banalaba abantu siyabarefeya ku-ARG. Kube sokusithi kulabantu abarejista ngemva kuka-6 April, abantu banalabo kabakabi khona ku-provisional voters roll. kodwa ufinal voters roll bazaba khona.
Ukuhlola amabizo kuqala emhla ka 19 kusiya ku 29 kwenkwezi. Njalo uZulu ulakho ukubhalisela ukuvota kanye lokuguqula indawo yokuvotela ngasona lesi isikhathi. Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Njalo umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi uzakwazisa ilizwe ukuthi luqhutshwa nini emavikini amabili alandelayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku. Kusenjalo abantu bemukele ngembono etshiyeneyo uhlelo lwabezekhe olokuthi sebengenelisa ukuyahlola amabizo egwalweni lwabelelungelo lokuvota ole voter roll besebenzisa indlela ezitshiyeneyo ezigoqela umakhalekhukhwini. UGibson Bebe usethulela loluda.
Ikomishini ebona ngezokhetho eyezek iqale lolu hlelo ngeviki ephelileyo. Kudingeka ukuthi umuntu abe nomakhalekhukhwini ongaba ongowetelecel net 1 loba i-econet ahlabe *265# abe esephendula imibuzo. Lendlela abantu bathi inhle ikakhulu ilungele labo abathona emsebenzini abangelaso isikhathi sokuhamba mathupha ukuyahlola uluhlu olumumethe amagama abalelungelo lokuvota balungisise okuyabe kuphambanisekile. Kodwa abanye njalo abangemukeli indlela bathi kumele abenelisayo bahambe mathupha bayezibonela. Omunye walaba unkosikazi Nompilo Masuku isakhamuzi saseHarare.
Siyabonga ngetechnology enziwe ngabantu bezikhi. Kodwa kulokhe kubalulekile ukuthi umuntu ayezibonela mathupha ukuthi ibizo lakhe likhona na. Imitshina ilokulahlisa kwezinye izikhathi asingeke siyithembe ngokugcweleyo.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare oyisikhulumeli senye lamabandla aphikisayo umnumzana iPhuthuli Nkosi Maphosa uthi okumunyethwe ngumakhalekhukhwini nxa umuntu ehlolisisa kakwenelanga.
Siyayibona indlela abayenze ngayo yokuthi sikhangele i-voters roll ku-efonini zethu, kodwa sisuka sibe lokukhathazeka ngoba asiyilaqiniso ukuthi i-voters roll information yonke leyo iloko ilondolozekile. Njalo lokhu igcineke kuhle esithi isefiti ngoba lapha sebethethe information ye-voters roll bayinika ama-private companies lawa ama-network operators. So sokusihlupha nje ukuthi abantu kumele beyithole like ama-political parties landlana bayithole, kodwa lawa sebeyithole lula. Njalo singazi ukuthi ama-dues ankhona lawa anogeshete njani ukuze befike ekunikaneni i-voters roll. Okunye okusikhathazayo ukuthi i-information le ephuma efonini ayikuphelelanga okuzaphazamisa abantu abaningi ngoba ayitsho i-gender yomuntu, ayitsho i-date of birth yomuntu. Kumele befake njengoba sebevele befakile, kumele befake i-information yonke iphelele ukuze umuntu enelise ukuthi ekhethe phakathi kokuya ku-polling station kumbe ukuthi ekhangele efonini yakhe.
Umnumzana Decent Bajila isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube yena uncome kakhulu lolu hlelo waphanga wathi kodwa uqakathekile ukuthi umuntu ayezibonela.
Kodwa khona nje empilweni ayikho i-process ngisho le yodwa engenzakala okuthiwa it's 100% secure. Isolong kulo muntu, solong kule mtshina bakhona benelisayo ukuthi baqile.
Umnumzana Thembi Nkosi yena uthe lolu hlelo luhle ekakhulu njalo uZulu akumelanga akhathazeke ngoba amabizo abo agcinakale kuzekhi hatshi kumakampani abomakhalekhukhwini.
Amboni kule problem izekhi sithi abantu bekonfirme i-registration yabo via ama-text and via online. Ngoba okwenzakalayo ukuthi abantu abazwisisi kuphela ukuthi izinto zabo zivele zi-private. They are just using Econet Telecel Net 1 as a platform yokusenda i-information. Itelecel Net 1 leyo khona abala information leyo ku voters roll. Information ku voters roll yonke ikuma servers awezeki. Akula problem, it's making things easier actually.
Osakhulayo umjabulo Sidlamini uthi lolu hlelo luyindlela enhle yokusebenza ulwazi olukhona ukuze abantu bangakhameki.
Lokhu into eyenza ukuthi kube lula ukuthi abantu bebekwazi ngokuphangisa ukuthi hatshi amaweza abo bakhona yini nxa engekho bejahebe bekuhambe bekulungisisa lokho. Asikubone kuyinto engenza ukuthi integrity election ibe kube lembuzi emningi ngoba nje i-technology nje ukuthi hathi umuntu yakwazi ukuthi khangela ukuthi information yakhe imi kanjani. Kufanele nje lokubhenka ukuthi ungakwazi ukuthatha imali ebhangi usebenzisa ifoni yakho uyifake kuye kokheshi. Kuyafana nje vele.
Ukuhlolisisa lokhu kumunyethela ugwalo olumumethe amagama abantu abalelungelo lokuvota kukhetho kuqale komgqibelo odluleyo, kodwa imibiko ephuma elizweni lonke iveza ukuthi abantu abaningi abakenisi ukuyahlola i-voters roll, kuthi abanye bebengazi ukuthi uhlelo lolu luqala nini. Imele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Live Talk lamuhla sihlolisisa ukhetho lwama-primaries lwamabandla azancintisa kukhetho lwalonyaka eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Iziphathamandla zikahulumende weBurundi zithi abantu balelo lizwe bavote bevumela ukuthi isisekelo sombuso siguqulwe ukuze umongameli Pierre Nkurunziza aqhubeke ebusa kuze kuyefika umnyaka ka-2034. Lanxa iqembu lenguqu eleChelsea lenelisile ukunqoba emncintisweni omkhulu wakweleBhilithani lathola inkezo eye-FA Cup izolo, umnikazi waleli qembu uRoman Abramovich oyisizalwane sakwale Russia lokho ethwele nzima ukuthi athole ivisa yokwethekelela kweleBhilithani ngenxa yobudlelwano obubi obukhona phakathi kweNgilandi leRussia. Inhlangothi ezehlukeneyo ezibona ngempila kahle zithi kumele uzulu afundiswe ngokuqhakatheka kokuzilondoloza sikhathi sonke kube ngumkhuba abantu abakhula lawo kusukela besesebancane ukwehlisa inani lengozi ezibangelwa yibuchapha babantu ikakhulu emsebenzini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDr. Betty Nyeregomo ngeyinye yengcwethi esebenzisana labenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwempila kahle yezisebenzi, iNational Social Security Authority, NASA, ulandisa ngokuqakatheka kokuba lolwazi olusiza ukulondoloza impilo lempila kahle kazulu emsebenzini lasemakhaya.
Our culture as Zimbabweans has to move towards a culture of safety. You'll find that it needs to be in
the lempilo kumele kube yinto engaphakathi kwethu. Kungaleso sizathu sibone kufanele sikuhlelele. Sizonanzelela ukuba uhlangothi lwemithetho yethu icacile phezu kokungenziwa ukuyisebenzisa ukuze abantu benze okuyiyo. Sesisengezelele kulokho, senze imikhankaso kube yinto yethu yansuku zonke. Esinye isizathu esenza abantu balimale kuyingoba kuyibo abayabe bephosisile ekwenzeni kwabo.
Umkhokeli wenhlanganiso ye-Occupational Health and Safety Institute of Zimbabwe, uDr. Abednego Kolwani Chigwada, uthi yadingeka limfundiso ebonisa uzulu ukuqakatheka kokulondoloza hatshi impilo yakhe yena yedwa, kodwa impilo lempila kahle yomuntu wonke kusukela lapho kuqhutshelwa khona imisebenzi ahamba khona kanye langekhaya.
Nxa omanjinela bengalandela umlando wabo abawufundelayo lalo olotshiweyo ezingwalweni ezikhona, baye bafundise abantu bakhulume ngokuqoqeka ngokuqoqa indlela zabo, kungabe kusemgwaqweni, kungabe kusemgodini, kungabe kuse ensimini, ukuthi kumele kulandelwe ngayiphi indlela.
Ingalandelwa leyo mfundiso, uChigwada uthi kungasiza kwezokwenqabela ingozi ezivikelekayo kusize kwezokuthuthukiswa kwelizwe.
Uma abantu bengalandela lokho okukhulunywe ngabo manjinela, kuzanceda isizwe sako saseZimbabwe ukuthi sibe ngcono. Asidingi ukuthi size simelele amapholisa ukuthi kulunge.
Uthi uZulu ulomlando wokulondoloza impila kahle lempilo yakhe ngokulandela iziqondiso ezivethwa yilabo abalungisa lempahla, okubalisa omanjinela kungaba semsebenzini loba emakhaya abo.
Engathi emgwaqweni hambani nge-40 kilometers per hour. Usekhulumile umanjinela ukuthi hayi umgwaqo loka ulunganga, hambani kakuhle. Esingathi emgodini ethi hayi abangenazithupha zokusebenza emgodini mabangaqali ukugebha imigodi bengenancwadi esifaneleyo, umanjinela uyabe esekhulumile. So ziningi indlela umanjinela wayabe ekhulume ngazo. So kukithi thina uZulu ukuthi sikuthathe lokhu njengento egcina thina hathi yena, kuzasisiza.
Umphathintambo wezokulondolozwa kwezisebenzi lenhlalakahle kaZulu, unkosikazi Petronella Kagonye, uveze ukuba lanxa ikhona imithetho elukhuni kusobala ukuba ingasizi lutho kulabo abayiziqoqodo abangafuni ukulondoloza impilo lempilakahle zabo kanye lezabanye. Ingcwethi zithi kungangena kutopele engqondweni kaZulu usuka akwenze kube ngumlando wakhe uZulu ukulondoloza impilo lempilakahle yakhe. Ingcwethi zokulondolozwa kwempilo kaZulu zithi kuzosiza ukuba lesizwe esilondolozekileyo zehle ingozi, kungaba semsebenzini, emgwaqweni, emakhaya, layo yonke indawo lapho kulabantu khona. Babikwa besedlula amakhulu amane asebelimele emisebenzini, kulabayisithupha asebelahlekelwe imiphefumulo phakathi kwenyanga kaZibandlela lonhlolanja lonyaka. Uhulumende yena uthi uzinikele udinga indlela ezilondoloza impila kahle lempilo ezisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kulandela inyathelo likahulumende elokumisa okwesikhatshana uhlelo lokunikeza ama-license anika abantu imvumo yokulima insangu, iningi lithi bekuvele kufanele ukuthi uhulumende aqale edingisise ngalolu hlelo andubana anxuse abantu ukuthi bephatheke kulo. Abantu abangamakhulu amathathu lanhlanu, i-350, ibisilobe incwadi zokudinga amaphepha la okulima insango ama-licenses, wona abiza amadola azinkulungwane ezingamachumi amahlanu, 50,000 eyodwa. Insango bezikhangelelwe kusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ethile lokunye elizweni. Umsekeli kamphathintambo obona ngezemali, umnumzana Terence Mukhuphe, utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende usemise lolu hlelo ngoba isadingisisa okuningi ngalo, okugoqela ukuhlolisisa kanye lokudinga indlela azaluqhuba ngayo. Ukuhlaziya inyathelo elithethwe ngukhulumende, sixoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezokulima kanye lamasiko, yena othi ngempela uhulumende ubebambe inhlwa ngekhanda.
Lokhu kwaba yikuginya abantu bengahlafunanga. Aluba into le yaqale yahlolisiswa khona okosekwenza ukubalumisa uhlelo lolu kathesi, kuyabonisa ukuthi kwakuvele kungahluzwanga kuhle, kungakhangelwanga inxa zonke ezihambelana lalo lolu hlelo lokulinywa kwensango. Kutho ukuthi beluvele luluhlaza, lwaluphakulelwe abantu lungavuthwanga luyimboza. Belimbozi ngazuyenzeni imboza.
Kambe zona ingcwethi zingatholakala na ezingaletha ulwazi olweneleyo kumbe olufaneleyo kulolu hlelo?
Ingcwethi zingatholakala ngoba siyakwazi ukuthi insango ziyalinywa, zilinywela khona uhulumende athi kumele kwenziwe okokwelapha abantu. Kodwa-ke ziningi izinto omele zikhangelwe lazo, ngoba into enjengensango ayehlukananga nje lesiko labantu. Sibonge insango kuphela ukulingwa kwayo bisihlahla ngokwazi. Itshoni kodwa empilweni yabantu, yamukeleka njani? Yinto enhle yini kwabaningi? Phela insango leyo ingasikhathaza nxa izawela ezandleni ezingayisizo. Kodwa kungenzakala ukuthi kelakithi njengoba sikhathana lezindlela ezentuthukweni yalezi zinto, engxenye abaningi bacabanga ukuthi bangayilimela ukuthi ingasetshenziswa kuhle njengoba okwenzakala khathesi.
Uhulumende uthi mhlawumbe engenza imali eningi ngokulima lesi silimo efika amabhiliyoni, layo ibe yisilimo esiletha imali elizweni. Kungenzakala lokho nxa kuyukuthi kuqhutshwe kuhle.
Nambona ngathi khona lokho nxa kufuneka imali eziningi ezingamabhiliyoni, kanti lezo ezenziwa phansi sezehlulekile yini ukuletha lowo mnotho. Nayebo kambe siyakwazi igwayi kalisathakazelelwa ngabanye emhlabeni, kodwa kazikho yini ezinye indlela ezingahambelana lesimo sethu engathi mina we're developing third world country, ezingahambelana lako kulokuletha lezi zinto enyongulinywa kwembanje ezizabuye zisidalele olunye udubo. Kazikho yini ezinye indlela zokwenza imali engaba ngcono? IZimbabwe yilizwe elihle kakhulu elilakho phosa konke. Kungathi ngathuthukisi lezo zinto ezivele sezikhona, sithuthukiseni lezo ezokwenziwa, sithuthukiseni zokuvakatshelana, sithuthukise nje lokho esivele silakho. Ngoba izinto lezo zikhona, okwehlulayo sibone ngathi abanye bethu yikungabuswa kuhle kwelizwe. Sibe nansi botwana imakhelwane iphila ngamadayimani kuphela, thina kathi sehlulwa yini?
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezokulima kanye lamasiko, sixoxelaye ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu eleCapes United uLloyd Chitembwe uthi ukhangelele ukuba iqembu lakhe lidlale kuhle kuhlandla lesibili lemidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League. Intatheli zindaba itheze midlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leCapes United lihlezi endaweni yesikhombisa engalanini yemiklomelo, njalo lithiwa ngemiklomelo elitshumi lanhlanu. Iqembu lihlezi phezu kwengalane elenkezi Platinum Stars. Ekhuluma nentatheli zemidlalo, umqeqeshi walo uLloyd Chitembwe uthi indlela abafana bakhe abadlale ngayo ngesonto leqembu leHighlanders imupha ithemba lokuba bazabe bevutha amalangabi ngehlandla lesibili lomdlalo.
We still have very important games coming up. Yeah, we just need to make sure we apply ourselves in the same way.
Sasele midlalo eqathekileyo esizoyidlala njalo okumele sikwenze ukuba sidlale ngokuzimisela njengalokho esikwenze namhla. Sikholwa ukuba lisasekhona ithuba elokuba sidlale kuhle kakhulu. Siphuthe imidlalo yalonyaka sichaya eziwayo njengoba abadlali silabo kanye lakho konke okunye okudingakalayo ukuba senze kuhle. Ngisuthisekile kakhulu ngendlela esidlale ngayo.
Iqembu leHighlanders leCapes United zichane zaye zabhekana kungela qembu eleni lisekulitshayela emambuleni. Phezu kwengalane, iqembu leNkezi Platinum lile miklomelo engamashumi amathathu lambili ngemva kokuba libhaxabulele Bulawayo City nge-4 kanyanga omgqibelo. Kuthi ngemva kwalo kule qembu leFC Platinum elile miklomelo engamashumi amabili lathoba munemunye, njalo elitshaye eleDynamos nge-2 kanyanga. Iqembu leHighlanders liyale lokhu lisendaweni yesithathu engalaneni le miklomelo engamashumi amabili lambili. Kuthi ngemva kwalo kulamaqembu amabili abalisa ele Chicken Inn kanye lele Harare City, wona ale miklomelo engamashumi amabili lanye, njalo adibane ngomgqibelo umdlalo wafika emaphethelweni engujikelobhanqa 1-1. Emsileni wengalane kule qembu leMtare City elile miklomelo eyithoba munembili. Kuthi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kule qembu leShapani Mine lile miklomelo eyithoba munemunye, ikanti endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leBulawayo City elile miklomelo elitshumi, ikanti phezu kwalo endaweni yetshumi lanhlanu kule qembu leYada elile miklomelo elitshumi lanye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sesifika emaphethelweni ohlelo lethu, kodwa singehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Udlakela kwezombusazwe luqhubeka luhlasela iMDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa kukhetho lama-primary lokudinga abazalimela kukhetho lwalonyaka. Ikhomishini ebona ngezokhetho yeZEC ithi ukuhlolwa koluhlu lwe-voters roll okuqale ngempelaviki kulokhu kulenani eliphansi kakhulu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.